Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ya tanana kuze kuseni mthwaka zomuhle ngolwesithathu mhlaka 28 kunhlangula 2023 igama nguntungami linkomo ezihamba phambili idalele High Court lithi lizahluza kusasa isicelo somsekeli wezanu PF esokuthi ilivimbe umnumzana Sevia Kasukuwere ukuncintisa kukhetho lukamongameli. Ibandla le-CCC lithi amanye amalunga alo abhalisele ukuncintisa kukhetho ngaphandle kwemvumo yalo asecitshisile amabizo awo. Sokuqhamuke ukusilela kwedola leZimbabwe elizweni lanxa nje lingasathengi lutho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court uthi uzahluza kusasa isicelo selunga lezanu PF elifuna uvimbe owake waba yisiphathamandla saleli bandla umnumzana Sevia Kasukuwere ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli weZimbabwe ngoba lisithi ibizo likaKasukuwere alikho kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Umamangala umnumzana Lovedale Mangwana uthi uKasukuwere uhlale isikhathi esedlula umnyaka olengxenye 18 months engekho eZimbabwe khona athi kumthathela ilungelo lokuphatheka kukhetho phansi komthetho we-Electoral Act. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezemithetho njalo eligqwetha umnumzana Kudahove.
Umbuzo omkhulu okhangelane lemthethwandaba kule ikhesi ngokuthi wona uKasukuwere uyagcwalisa yini lokho okuthiwa ngesikhiwa ukuthi i-resident of Zimbabwe kumbe kakugcwalisi. Kuyini okwenza ukuthi umbuzo lowo ube yiwo umbuzo ophambili? Kuba umbuzo ophambili ngoba i-Electoral Act yethu iyatsho ukuthi umuntu uma encintisana kumbe umuntu uma efisa ukuvota ku-constituency ethize kumele ebe engumuntu ohlale kumbe engumuntu obe yi-resident yayona le constituency for isikhathi esithize. Kodwa i-Electoral Act ayikubeki kucace kumbe ayiphi ingcazelo yokuthi umuntu okuthiwa yi-resident ikuyini. Ngakho-ke ngesilungu kumbe ngokuzwisisa kwethu ulimi lwesilungu umuntu engathi i-resident ngumuntu ohlalileyo, umuntu okhona kuyona leyo indawo i-180 days. Kodwa-ke ungaphuma kumthetho we-Electoral Act ukhangele eminye imithetho efana le-Citizenship Act of Zimbabwe eyiyo enika amalungelo, ilayo ingcazelo ethi yona i-resident umuntu onjani. Ungakhangela ku-Section 2 lapho okunika khona ingcazelo, Section 2, Subsection 2D omthetho okuthiwa i-Citizenship of Zimbabwe Act. Ithi yona umuntu ubalwa kuthwe uyi-resident yeZimbabwe uma ehleli emthethweni elizweni leZimbabwe engahlalanga njengesethekeli elenjongo yokuhlala eZimbabwe engaso sethekeli. Nxa sesiyikhangela indaba kaKasukuwere, uKasukuwere ungumuntu owazalelwa eZimbabwe, wahlala eZimbabwe kwaze kwayafika isikhathi sika-2018 kumbe lapho aphuma khona sebaleka. Kodwa uKasukuwere ugcinile imizi eZimbabwe, ugcinile izindlu eZimbabwe, funa ugcinile lamabhizimisi eZimbabwe. Ngakho-ke konke khonokho phezu kokuthi wazalelwa lapha kuyamnika ilungelo kumbe kwenza kube lula ukuthi eprove ukuthi uyi-resident yeloneli ilizwe.
Amagqwetha kaKasukuwere athi umamangala udlalisa isikhathi sakhe nje kasoze aphumelele. Umthethwandaba ubona oluphatha njani lolu daba?
umthethwandaba ulakho kumbe kule greater chance ukuthi umthethwandaba uza yisupporta i-argument yamagqwetha kaKasukwere emvumele ukuthi eme ngoba even engekho siqu sakhe eZimbabwe kodwa ubele muli ubele ama business ubele izindlu ubele property embophela eZimbabwe kazange ukuthengise konke lokho wabaleka kodwa wakuchiya khonapha ngakho ke mina ngokubona kwami kuyafanela kumbe kuyenela ukuprova iresidence yakhe eZimbabwe okungamvumela ukuthi eqhubeke phambili encintisana ukuba ngumongameli welizwe.
Umnumzana Kuda Wove ucubungula ezemithetho njalo uligqwetha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe njalo lomnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusaswe.
Akulanto emangalisayo kulokho ngokuba abaningi bethu abavele belandela ezepolitiki bebekwazi ukuthi lokhu kuyeza bekuvele kukhangelelwe ukuthi angavele athi uyancintisa kuzaba le ndlela ezinye lapho kuzangeniswa khona yona lindaba esikhuluma ngayo yokuhlala kwakhe ngaphandle kwelizwe uqathanisa lalokho kuyabe kubhalwe emthethweni lokho kakutsho ukuthi ngithi mina ulecala kumbe kalacala uvumelekile kumbe kavumelekanga ukuthi abe yikandidate lapha ngisho nje ukuthi yinto ebesiyikhangelele ukuthi izasetshenziswa yona leyo ikakhulu nxa esebhalisele ukuthi ufuna ukuthi avotelwe.
Nxa kuyikuthi ngempela Ncube umnumzana kaSukwere kazange abe seZimbabwe phakathi kwenyanga ezilitshumi lasishiyagalombili i-18 months le ekhulunywa ngumamangala njengokutsho kumthetho we-Electoral Act ubona siba lo nyawo lokumangalo yini emthethwandaba.
Ukuthi lonyawo lokuma kumbe kasoze akwazi ukuma emthethwandaba kuzayo ngokuthi inkantolo ilesiqiniseko esingakanani ngokuthi ubehlezi ngaphandle kwelizwe esibangeni senza ukuthi angavunyelwa ukuthi abe yikandidate. Nxa ngabe kucacile kuye inkantolo ukuthi yebo nampu bufakazi nansi isiqiniseko sokuthi ube ngaphandle kwelizwe engahlali kuleyo ndawo lapho afuna ukuvotelwa khona engahlali elizweni lelo afuna ukuvotelwa kulo umthetho uyabusitsha ukuthi kavumelekanga ukuthi abe yikandidate kodwa kuzaba yinto efanele ukuthi kwethule ubufakazi la uzaphikisa aveze oba kubufakazi afakeza izizathu mhlamba aveze ubufakazi bokuthi hayi ubelokhe ngene phumelizweni ngene phumelizweni kulalokho abanye abakucabangayo ukuthi ubehlala phandle kwelizwe kuze kube kufike namhlanje.
Abantu bezano sibazwile besithi engavele ephenduke uKasukwere uzabotshwa ngoba kulamacala ameleleyo kanti sesibabona njalo sebesiya enkantolo besithi kumele avinjwe engancintisi. Singathi bayamesaba babona elakho ukunqoba umnanga kwakukhetho yini kumbe bazama nje ukulandela umthetho nxa kuyukuthi kukhona lapho okwephulwe khona umthetho.
Lento indala kakhulu kulo kaSukwere namhlanje sefuna ukuba ngupresident. UKasukwere sesekugovernment, igovernment aye kuye yayisiphilisa ngayo nalindlela asebefuna ukumphatha ngayo. Yayisethusela abantu, ichaya abantu, ingahloniphi ukhetho olukhululekileyo, ingelandaba lokhetho olukhululekileyo. So kungamangalisa ukuthi amangale ukuthi kanti sekusenzakala neZimbabwe. Yona liZimbabwe wabaleka wayichiya ngesikhathi sebethathela umbuso. Yiyo lokhu iqhubekana namhlanje. Kungahlonitshwa komthetho kwakukhona ngesikhathi ekugovernment yikho okuqhubeka namhlanje. Kungahlonitshwa kwamalungelo abantu ayekubona kusenzeka ekugovernment yikho okuqhubekana namhlanje. Akulanto emangalisayo entsha eyenzakeleyo uKasukwere angabona sengathi mhlambe naseyitarget okwedlula bonke abantu elizweni. Hayi, vele siphila ngayo nalindlela, siphila sihlukunyezwa, siphila sisethuselwa, siphila sivinjelwa lapha lalaphana, siphila umthetho ungalandelwa njengalokho kwakusenzeka vele ngesikhathi laye kugovernment uKasukwere kutshintsha ngalutho.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusaswe. Ivandla le-TCCC lithi amanye amalunga alo emaswingo laseHarare aselandele isixwayiso salo esokuthi acithise amabizo awo kuluhlu lwabantu abazancintisa kukhetho oluzayo. Ngemva kokugila imkhuba babhalisa bona besazi ukuthi kayisibo abakhethwe yileli bandla. Ukubhalisa kwabantu laba phezu kwalabo abakhethwe yi-TCCC kudale ukuthi endaweni ezingamachumi amane lanye 41 kubhalise amalunga e-TCCC amabili kumbe edlula khonapho endaweni inye ngayinye. Leli bandla belithe ababhalisa ngaphandle kwemvumo yalo laba kumele babe sebecitshise amabizo abo ekupheleni kwayizolo, kodwa lithi selibaphe esinye njalo isikhathi esiphela ekugqitshweni kwanamuhla. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo msekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Gift Ostalosi Siziba.
Thina besise dalekele electrocord lapho ke ebesiqedisa ke amapepa ethu ke kakhulu ke kobulawayo lasemathebeleni North lapho ke okwakulama double candles abaforja ke ama signature e-TCCC lokhu kuyicala ngoba liyakwazi ukubana iforjari icala elikhulu ke kwele Zimbabwe. So ke kodwa okwamanje kule thuba ke elizaphela kusasa kulaba ke abaforja kubana be-withdraw amabizo abo ke e-Zimbabwe Electoral Commission kunomination ngoba bengene ngendlela ke engekho emthethweni. So sikhangilela ukubana ke kulabanye asebe-withdrawile amapepa abo emasinko labanye ke e-Harare. So sikhangilela ukubana benze ke into engcono kulokuthi ke bengene ke ngaphansi ke komthetho ngoba icala leli liyangenisa ke ejele icala ke lokuforja. So sikhangilela ukubana ke i-Electoral Commission i-court izabe ikhipha ke i-judgment yabo ke ngamalanga ke azayo ukubana kukhitshwe amabizo abantu laba abangena ngendlela ke engekho emthethweni yabo.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCCC. Isikhulumeli se-TCCC enyakatho emandebeleni umnumzana Mhloniphe Ncube uthi balokhe bekhulumisana labanye babo enkayi ukuthi balandele isixwayiso sebandla bayecitshisa amagama abo.
Kwenzakele emathebeleni North kubonile ama-double candidates kakhulu ngapha enkayi kakhulu enkayi sawe kulabanye nje abathi hayi izindawo zihambanga kuhle. So basebesithi hayi bona bakhanyide hayi baceliwe ngokuthe kwabo. So basebengena labo ama-double candidates enkayi sawe kodwa-ke ngemva kwalokho-ke iphathi nayo ile mzamo yenza ukuthi-ke laba bantu besuse amabizo abo ngendlela ophithwe kulumeni sephathi.
Kodwa sikhuluma nje kungabe kuthembisa ukuthi abanye bazakhupha amabizo abo?
Hayi i-response khona abaningi about 70% yabontena bona laba kade ephathi ekhulumisana labo sebavuma sikuthi hayi bazakhipha amabizo abo. So sikhangelele ukuthi kuzaba nempumela enhle hayi khona ukuthi kune sokulwiswana sokusiwa kuma-court ngoba sesinxa kunjalo abantu bengavumi ukukhipha amagama abo. So ngathiwa basebenza besitha kodwa abantu nxa sibili bengama-champions abafisa ukuthi iphathi ye-TCCC iwine kukhithizane PF kuyamele ukuthi bekhiphe amagama abo ngenxa yokuthi ama-signatures abo abawasebenzisayo ongasiwo ama-signature epart kunabantu ababevukele ukuthi bazasayinela imathebeleni North. So ngezinye indlela singabaxwayisa ukuthi ngezinye indlela singathi i-fraud ongenzi ukuthi lowo muntu ungamophisa ngezinye indlela. So siyabaxwayisa ukuthi hhayi abakhiphe amagama abo labo kodwa labayali. So-ke kodwa nxa besala iphathi akeze iyasala engasela amanye ama-options kodwa kuphele ukuthi
kungani kube lamabizo la amaningi enkayi nxa soqathaniswa lezinye izigaba zelizwe kumbe singathi emathebeleleni South akubanga le gama ngitsho leli lodwa?
abantu bona ngokutsho kwabo bathi nawo bebekhangelele ukuthi nabo babe ngama-candidate esithi khona hhayi kucocas sasiwinile kodwa iparty yona yayikhulumele ukuthi asoze kube ukuthi nxa uwinle cocas kodwa kuzaba ngendlela yokuthi khona abantu ababephethe ukhetho esasithi i-independent panel yiyo ezadicide ukuthi i-candidate ekhanya yenze kuhle kumanye ama-candidate yilei so bona laba abakhithwayo neparty even iparty yona iparty i-leadership azange ibe nesandla phezu kwalokho kwenzakala kuphela ukuthi yona i-panel yiyo yabonayo ukuthi hhayi laba yibo kumele ukuthi bangene uhlupho nje kuphela abakhala kho kodwa hhayi kwaphuza ukuthi betshelwe ukuthi abaphumelelanga so-ke basebethezela khonalokho abakwenzayo it was a bad thing ezinye indlela
umnumzana Mhlonipheke Ncube yisikhulumeli sebandla le-TCCC enyakatho yamandebeleni sokuqhamuke ukusilela kwedola leZimbabwe elizweni lokhu kubangelwe ngamanyathelo athethwe nguhulumende awokuzama ukuqinisa umnotho amabhizimusi amaningi abikwa eyidinga ngamehlo abomvu limali ngemva kokwethulwa komthetho othi eminye imithelo yeduty kumele ihlawulwe ngedola leZimbabwe sixoxelo hlaziya ezenotho umnumzana Reggie Shoko
imbangela kwenza kwahulumende lebhanga elikhulu ukwehlisa esingathi imali supply i-M3 kweze-economics imali engange 300 billion bakwanise ukuyikhipha kusekileshini evikini edlulileyo bezama ukwenza ukuthi i-pressure eyekhoza ukuthi izimdola libe lokhu lisiwa nxa oliqathanisa le-American dollar ibe ngani yayehla kunjalo nje uhulumende la umile ukubhadala esengama-contractor laba abamnenze imisebenzi abaningi adi la bebonakala beyimbangela enza kube le mali eningi enkambono mnyama wenza amaret akhwele so ngalesi sikhathi uhulumende umile ukubabhadala labo okwenza njalo ukuthi akwanisela ukucontrola i-money supply okwenza kuba ngani kuba nganyeno indlela yokukhwela loba kuliwa isindo sezimdola oluqathanisa lamanye ezinye ezimali ngabe lirandi loba i-US dollar lokhu kwenzakala kathesi kuyindlela vele i-money supply ekontrolwa ngayo kodwa kwethu singathi ku-artificial ngoba nxa sicontrola i-money supply kwata labo siyabe sibhadala amakontrata ngoba mzwana siyawabhadala nxa sizawabhadala nge-RTGS or izimdola kuthi ukuthi bazayifaka emkambo nomnyama kuza kukhweza ama-rates
lokhu ungathi kulomthelela bani kumnotho welizwe nxa sesikhangela amabhizimusi kanye lakuzulu nje jikelele ikakhulu kulabo abahola ngedola laseZimbabwe
ngazi kukhayele kwe-economics kwenzelani zo-economic kuyinto enhle loba ku-artificially kodwa kufuze kube sustainable kodwa kimi labaningi esihola nge-RTGS kusenza sibe nendlela yokuba kwi-comfort ngoba sesingathi sesingapredicta ukuthi ayi-rate ngavuka sazikhwele nge-2 points ayikona bese kusenzakala amaviki adlulileyo kodwa kuboza kosomabhizimusi ngokwabo bona hhayi akungeke kubachaze ngobana i-price abasebenza ngayo kathesi besenza okuningi okuthiwa i-forward price le-speculation okubayenzela imali so kathesi lokhu kuyamisa i-speculation njalo kuyamisa i-forward price ngeningi kakhulu in terms of ama-gable ama-percentage kodwa kimi njengomthengi wawe-economy kunganginika ongani ngokuyiphisanyana okuncane
isiphathamandla sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi amabhizimusi amaningi asezama ukulahla idola laseMelika efuna eleZimbabwe ukuze ahlawule imithelo ngoba kuchipile ngaleyo ndlela kodwa kawalitholi idola leZimbabwe yebo yinto eyenzakalayo yini eliyibonayo
eqinisweni kathesi amabhizimusi amakhulu athwele zima singagayela amakhampani aninga-impothayo ala ma-truck kathesi asebabhoda bazama ukudinga leyo RTGS ngoba amanye amajuda asebhadalwa nge-RTGS kuyindlela akahulumende yokuzama ukupromota i-UCA RTGS njalo kuyindlela kahulumende yokuzama ukufosa amakampani wangana zeta amakampani singati even ibanking sector eZimbabwe kathesi ihlezwe imali engange 2.2 billion engasebenziyo in hard currency in US dollars. So ukulumende by forcing or by enforcing ukuthi ama duties abhadalwe nge RTGS and ngapha yena squeeze i circulation ye RTGS as a more pay excess liquidity esingathi imali adiningi ngathi RTGS at the border kuforce amakampani ayithenga le RTGS and wananzela ukuthi bakwenze bakuvula njalo bathi amakampani angameleli amabhenki nxa ekwanisa hambi nxa ezimisile kahambe eyithenga le RTGS reserve bank. Kuyindlela kwesi sikhathi engingathi kuyikuhlakanipha okunganeno ngohulumende ezama ukuforsa or sithi ku-unlocka i-US dollar le esezandleni loba esemabhanga eyamakhampani abayigcinileyo abangayisebenzisiyo ukuthi bangayi-unlocka bayisebenzise isekulete kwi-economy ngoba at the moment siyakwazi ukuthi kule shortage enkulu kakhulu e-US dollar kodwa leyo mali esemabhanga inga-unlockwa isetshenziswe kuyaba nganeno lapho urhulumente singamkhangela ukuthi uzama ukubalika okwenzakalayo eminyakeni ephelileyo webhay i-reserve bank ya-rater ama-accounts abantu ama-US dollar athathe asebenzise abaningi amazim dollar lapho uzama ukubafosa ngendlela ezisemthethweni loba ngokuhlakanipha.
Umnumzana Reggie Shoko uhlaziya ezenotho. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho enyele primary school ePlumtree ngomgqibelo. Izim Life ithi omunye owaphuma kufilimu yomsakazo weAl Jazeera echasisa ukuthi bahuquluza njani igolide leZimbabwe. Umnumzana Ewan McMillan wethule umbiko exolisa izolo. Esithi konke akukhulumayo wakukhuluma edakiwe. Soku isikhathi sembiko yenu.
Siyabingelela kakhulu emsakazweni, siyabonga. Kodwa ke ngithanda nje ukuphawula kancane ngithi iZANU PF yona ngowayo noma bekhankasa ukhetho bazibona ukuthi abalanto okukhankasa ngayo. IZANU PF yaphela kudala amandla, yathi siphela amandla IZANU PF isaholwa ngumgabe bazama ukukhankasa ngokuthatha ilendi kube lungu benika abantu abamnyama. Lamanje akulanto yaba imphumela, ilizwe lifile liyabahlula uze be manje. Yikho ubona namanje bengafuni ukuthi uSevia kaSikweri la ebuye ezozimela la njengendoda, ebona ukuthi uthola umuntu oyedwa noma uthola ababili bathi bafuna ukuthi bemkhenathele bemfake ejele. IZANU PF ayifuni umuntu oyiphikisa. So amaZimbabweni ngabahlakaniphile, ngabe kuya ngabe ngabe abambane baba into eyodwa bonke ilizwe lonke, engabi khona umuntu oyedwa ozasupport izano ozavotela izano. Kusale kuyiwo kugawule bona abakwazi batshontshe amaplazi wonke, batshontshe imali yonke, batshontshe igolide kuphela. Umuntu nje oyicitizen seZimbabwe azivotelele i-opposition eyodwa 1666 bona ukuthi maye 666 iphethe utshintshwa ngeke ube khona yini eZimbabwe, ngoba iZANU PF ayilanto ezafa yayenzela abantu beZimbabwe. Never ever ever ephelelwe ngamandla okusele wonke ama-resources asele lapho ngawabo.
Siyabonani, salibonami Studio 7. Ngithanda kungelela umama wami enkayi kosikhobokhobo kwathi 12 unabongani, lobaba wami usabongani, lo mntana wami wokuqala nobuhle Sibanda, lo Thando lwenkosi Sibanda ye okhulumayo ngu-Edson Sibanda. Thanda kulibingelela lonke sithi linjani, ngiyalithanda. Bese ngibingelela lo mtshana wami obvious Sibanda.
Salibonani ku-Studio 7, wonke abasakazi baka-Studio 7 bonke besicela kakhulu, ngicela abantu bagide ukuthi abavoteli i-MRP mhla ka-22 August. Ngumsimanga lo okhulumayo, abacela bevoteli i-MRP 22 August. Bengakhohlwa befika ebhokisini nje, ngabe fika nje ebhokisini bevoteli i-MRP. Uyeza lethe nguquko i-MRP bevotele i-MRP Mthwakazi Republican Party. Ndiyabonga ngalokho.
Studio 7, Nicholas Moore from South Africa. Hayi, umbalula ndingukuthi abombalula abafana abancane bakakavuthwa ngamanye amakhanda ngapha umbalula akabona ukuthi iANC yakwamanje ine uphill kuthis coming elections. Usakhuluma ngizikhele statements esifana nalesi, akazi ukuthi kuaffect iANC kunext elections ezizayo lesi. And umalema on such instances ugaina i leverage ngomalema is fighting for all Africans, one Africa, one nation. Abumbalula basase abafana abancane enhloko. That's why nje wazwaye entabeni esekhulile sekaqala kwentabeni eselikhehla. Uvele nje hayi impilo yakhe nje ukuthi hayi ayihlelekanga kahle. Akaphume nje kule ndawo yaseZimbabwe aconcentrate ukuthi iANC izoqhuba kanjani ku next elections.
Njani lonke masakaze igama lami nguVukani Zola ngisekhesi lapha kulo baba lo waseSouth Africa lo wasitshela ukuthi i-CCC isebenza lama-Americans this and that ochamisa abasebenza lama-Americans sicele yazi kubana eZimbabwe lama-political parties amaningi asiyo CCC yodwa njalo onke la ama-political party ukuze ebe khona ikwehluleka kwe-ZANU-PF umnangagwa ngaswaZimbabwe iZimbabwe asoya abantu beZanu asoya eZimbabwe iZimbabwe ayisiyo yabantu beZanu iZimbabwe ngeyabantu abaningi iZimbabwe lama-political parties amaningi alembono etshiyeneyo engasicabangeli thina kusitshela ukuthi lokhu lalokho engasicabangeli
njani basakaza estudio 7 nabalaleli hhayi le ngabona kumbe ngestedi akuzange kufundwe lutho lokho zingabalwa ezami kodwa hhayi akulandawo lokho sikhuluma lapho wasitoka khona azobe lokho ekukhuluma mbe sedilethekile sazi lokho silinda sizodini sabutaza ukubekezela sizosilinda sibekezela nanku silokho sibekezela amanyala ezanu 43 years bebusa bamangaza mabekhampeni ukuthi bakhampeni abeqalela kuphi lize beliyenze amanyala bakhampeni abesithini abantu akonta people abantu especially abantu liyakwenzana emavoti siyawumanelwa umuntu amagedla la umana la siyawumanelwa emaralini akhona liyafunani vele kukhona kumeeting yakhona hayi khona man
hayi basakazi linjani hayi nami ngiyabonga ukuthola ithuba lokuthi namhlanje lapho size sikhona ukuthi size siziphese singene lehlelweni hayi gama mbekezeli umfokasibanda kafudimu egwanda hayi mina okwami bekuyisikhalazo nje lesicelo sokuthi nje uhulumeni wethu nje bengazama ngakho konke okusemandleni singamayuthi cause siyabona ukuthi sibelo sesithi sibhizi sibhalisela ukhetho singaboni ukuthi kusuka ngaphi kusiya ngaphi akwesinye isikhathi sokuthi sikhola sokungazathi akusisebenzeni kokugcina sokusisenzela ukuthi sigcine sesingathi siyadonda ukubhalisela amavoti kodwa-ke ngamafitshane nje besingacela nje ukuthi uhulumeni wethu ake ancedisane la mayouth abalesifiso sebe sinezifiso zokuthi singaba ngabalimi sihleze elizweni lethu asila manzi kahle asila migwaqo namanje uthola lanxa sifanele ukuthi siyegada izimoto mhlawumbe silandele amanye ama-ofisi angekhoyo endaweni zethu sishiye emadolobheni sigcina sesisuka sesihambe ebusuku.
Awu bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawo emlaleli ungasithumela awakho kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika sokuvele irecording ye-audio elamazwi kamnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli waleli lizwe etshengisa abanye abantu amaphepha alemfihlo kahulumende weMelika engamelanga ibonakale okulicala alibotshelweyo kumaviki asanda kwedlula wamiswa emthethwandaba. I-audio le yethulwe ngumsakazo we-CNN lamaphephandaba abalisa ele-New York Times kanye lele Washington Post ngokubika kwemsakazo we Voice of America. Ku-audio le ebikwa ilakho kusetshenziswa ngabathuthisi. UTrump uzwakala etshengisa abanye abantu amaphepha lemfihlo yendlela yokuhlasela ele Iran. UTrump athi yahlelwa libutho leMelika. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Igama nguNtungamilinkomo, litshone kuhle.